Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 22 Nhlangula 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Incapacitated ndakuti imali yethu ayikwani ukuthi sikwenzwe kodwa igovernment igqubekele phambili ukuthi ayilamali ukuthi isinike thina sifune idolari yamelika indawo yokuthi ngiyo imali iyasebenza but isasikwanisa ukuhamba emsebenzini kodwa kathesi ezibhedlela amali nesamali tshwane indawo yokuthi abantu abakwanisa ukuhamba
mangena kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle begalana umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumente.
Ukuthi sistabilize the economy kufanele ukuthi siqale sidollarize sizwe sithi xa economy sistabilize i-production yethu sikhona ama-factory sevuliwe imisebenzi sikhona sesingakhangela-ke ukuthi okungayenza ukuthi idola lethu sizalifaka libe lesisindo esitshengisa ukuthi singasebenza liqathaniswe lamanye ama-currency omhlaba wonke kuyini.
Abemandla leliphikisayo le-CCC bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika. Abenhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo ze-O-Level azaphathisa kunhlelo zokufundisa izibotshwa e-Chikurubi Prison. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Bangene kusuku lwesithathu namhla abezempilakahle bekhalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumende. Abongi abambalwa yibo abenelisayo ukuya emsebenzini ikakhulu abasafundela umsebenzi wobulawayo. Ubathobile Masuku usethumela lolu daba.
Abasebenza kungatsha ezitshiyeneyo kwezempilakahle ezibhedlela zikahulumende bakhala ngokuthi iholo labo alemeli ukubaphilisa. Ngakho-ke kungcono baholiswe ngedola lemelika. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, uthi baqhubekela phambili ngokungayi emsebenzini ngoba bengelamali.
Sibona ukuthi i-government sakhele ama-salaries imali yakho kodwa sagcina sayenza ama-meetings layo ukuthi siyitshele ukuthi vele asikwanisi ukuthi sihambe emsebenzini kodwa le ndaba yokuthi incapacitated ndakuthi imali yethu ayikwani ukuthi sikwenzwe kodwa igovernment igqubekele phambili ukuthi ayilamali ukuthi isinike thina sifune idolari yamelika indawo yokuthi ngiyo imali iyasebenza kathi siyagqubekela phambili sithi kathi sasikwanisa ukuhamba emsebenzini siyazama ukuthi sihlangane sihlale phansi ukuthi sikhulume le ndaba leyi kodwa kathesi ezibhedlela amali nesamali tshwane lendawo yokuthi abantu abakwanisa ukuhamba. I-government ingayekela wenza njalo sigcina sonke singakwanisanga ukuhamba emsebenzi.
Unkosikazi Mongi waMathema, umongi wesinye sezibhedlela kobulawayo, uthi iholo labo lincane kakhulu okwenza behluleke ukunakekela imuli zabo.
Okwenzakalayo kithi kunzima ngoba kathesi nxa sikhangela ukukhwela kwezinto le mali esiyitholayo kunzima ngoba silezimuli. Kuningi okudingakalayo kugoqela indawo yokuhlala. Isifiso sethu yokuthi uhulumende asizwisise asizwele ngoba uyakwazi ukuthi inflation injani le economy wethu. Yikho sifuna thina imali ethengayo.
Unkosikazi Langelihle Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo obekwelashwa esibhedlela esikhulu sempilo, uthi umumo awufice khonalo uyethusa.
Okusesibhedlela kunzima njalo kubuhlungu ngoba esibhedlela nxa ungalaliswanga akudingeki ukuthi uthathe isikhathi eside ulapho. Kodwa okukhona kunzima ngoba udokotela balutshwane elindelwe ngabantu abaningi okuyingozi kithi ngesikhathi lesi se-COVID-19. Isikhathi sesiside abezempilakahle bekhonona ngeholo labo. Uhulumende uyakwazi okokuthi ngabe usekulungisisa abantu bathole abakufunayo.
ngasikhathi sinye abezempila kahle esibhedlela separirenyathwa eHarare balokhe betshengisela, kodwa namhlanje bavinjwe amapholisa ukuthi babhode egumeni lesibhedlela. Udokotela Danford Masona, unobhala jikelele wenhlanganiso eZimbabwe Hospital Doctors Association, utshele iStudio 7 ukuthi izikhalazo zabo lokhe zingakaphendulwa. Izisebenzi ezibhedlela ziqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokwala isilinganiso seholo abesifakelwe nguhulumende besithi aseneli ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni. Abezempilakahle bathi bafuna iholo labo libuyiselwe kudola leMelika, bethi umumo womnotho awusavumi ukuthi behole idola leZimbabwe eligugudeka isisindo nsuku zonke. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthetho ndaba kamantshi namhla walile ukukhulula umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Dole ngemali yesibambiso sebail, isithi ababili laba bayingozi emphakathini. USikala loSithole bangamalunga ephalamende njalo ngabebandla eliphikisayo LCCC. Babutshwe ngeviki edluleyo besithiswa icala lokuphehla udlame eNyathime. Umantshi uthe kumele ababili laba baqhubeke bevalelwe njalo baphindele emthethwandaba Classics ngenyanga ezayo. Amagqwetha abo athi azaphikisa isinqumo lesi edalele High Court. Izakhamizi zelokitshi lelobhengula koBulawayo bezithe gwaqa izolo emhlanganweni wokucubungula uhlupho lwabantu abahlome ngenkemba abagqekeza izindlu njalo ababikwa bebangele ukubhubha kukamnumzana Langelihlezonda Dube, umhlali wakuleli dolobho. Umhlangano lo obuholwa lugatsha lomanyano weZimbabwe Christian Alliance olukulondoloza ukuthula olweli local peace committee njalo abanye abaphatheke kuwo ngamapholisa kanye labe-neighborhood watch committee. Uze sizwe okuhlafunwayo kulolu mhlangano usithandekile mhlanga weStudio 7 uqokelwe umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisibanda.
Lomhlangano wanamhlanje ubulungiswe yi-Local Peace Committee lobhengula behlangane lezakhamizi zelobhengula ngaphansi kwebhupha. Ngakho lathi besinxusiwe ukwenzela ukuthi njengabafundisi sibaxhase. Njalo-ke li-Local Peace Committee elobhengula yabunjwa yithi abafundisi ngaphansi kwe-Christian Alliance njalo ngaphansi kwenhlanganiso zamabandla esithi thina The Church's Convergence on Conflict and Peace. Udabo belukhona bebekhangela abantu isehlakalo esesenzakele ukuthi kulabantu kulomuntu osebulewe ngenxa yalabo abantu abalama methods lokuthi njalo abantu bayagqekezelwa ezindlini bayathathelwa impahla izakhamizi esezihlala zethuyile ngenxa yezehlakalo lezi. Bekulamapholisa abe community liaising, labe public relations, labe chaplaincy, ade bekhona labo ukuzochaza lomhlangano. Njalo bekulembuzo ukuthi amapholisa lezakhamizi bangasebenzelana njani ukuvikela ukuthi kungabi le inyefuthi ingozi ezayenzakala, besebenzelana labafundisi lama local peace committees akhona. Ngabo thina sinanzelela ukuqhakatheka kokubunjwa kwama local peace committee ngoba abe sencedisa ukuthi axakulule nxa kulengxabano njalo akwanise ukuncedisa izakhamizi namapholisa ukuthi basebenze kakahle bebonke. Bekukhona abantu abaningi kulumhlangano njalo izakhamizi bezikhangele ayikhona ukuthi bezisethe sicala komunye umuntu kodwa bebekhangele ukuthi kambe singathola njani impendulo engasinceda. Sinanzelela ukuthi into ecinisa iba mqoka yule yama-neighborhood watch committee. Thina njenge-Christian Alliance sithe sizancedisa njalo ukuthi bethole izembatho eziyabe zincedisa ukuthi kukhanye ukuthi lo nge-neighborhood watch committee kasotsotsi kumbe kasosigebenga. Njalo-ke le ndaba le eyama-suggesting boxes iqakathekile ukuthi kufakwe-ke amabhokisi okuthi umuntu ayephosela imbono nxa kumbe kule tip-off kumbe kulokunye ayephosela khonapho engesabi ukuthi uzabonwa ngabanye abantu. njalo ukukhuthaziwa abantu ukuthi bebe ngabomakhelwane bekwanise ukuthi nxa bebone isehlakalo kumbe umuntu okhanya ngani uyawona bakwanise ukugijima bereporta bancedisane beyizakhamizi.
Izehlakalo zabantu laba abahlome ngalezi zikhali zamamashethi ziningi yini edolobheni lakoBulawayo kumbe zimbalo?
Sinanzelela ukuthi imihlangano enje iqhakathekile ukuthi yenzakala ezigabeni zonke, ngoba laba amadzosa sehambethela amabhemba kukhangani sebechela.
Lowo ngumfundisi uSene Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Wexoxa icungweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi engakhethwa angene embusweni ngomnyaka ozayo, uhulumende wakhe uzamisa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusetshenziswe elemelika ukuze umnotho uhlaliseke. Umbiko awethulele uZulu enkundleni ye-Twitter, umnumzana Chamisa uthe kubalulekile ukuthi ilizwe lisebenzise imali yemelika njengalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2009, ngoba sokusobala ukuthi idola leZimbabwe alilahlonzi, nanko liqhubeka likukudeka mihla nemihla. Amazwi kaChamisa aza ngesikhathi ababalisi labezempilakahle bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. UChamisa wengeze wathi uhulumente wakhe uzachitha njalo inkohlakalo yona yathi isibhakile elizweni. Amazwi kaChamisa agcizelelwe lilunga lebandla lakhe njalo engusomabhizimusi uNomzana Abednego Bhebhe.
Inhlupho eziningi esilazo njengamaZimbabweni zisukela ku-corruption esigxile kakhulu ku-government, yaze yachithekela kumakampani azimeleyo, yacina isichithekela lapha ezimulini. So ngaleso sizathu nxa sikhangayo siqade ukuxhwala lo-credit corruption, kutho ukuthi lizwe kali ngeke lalunga ngokuqala lokhu. Okwesibili, ukuxhwala lokhu okusetshenziswa nguhulumende kusukela kanye e-Reserve Bank. E-Reserve Bank uzathutha ukuthi ukuxhwala kwangikhona kuyikuthi izimali eziphuma e-Reserve Bank zingena e-Reserve Bank kazibekwa kazikhulunywa ngendlela ukuthi babekwazi abantu ukuthi kwenzakalani. Kulezi mali ezivela ngaphandle kwamazwe zifikele e-Reserve Bank azikhulunywa, azibekwa ngendlela ukuthi zaziwe ngabantu ukuthi zihamba njani. Kulezi mali-ke ezenziwa ngaphansi komhlabathi lazo kazikhulunywa kuhle, kutho ukuthi kulokuxhala okukhulu kakhulu okusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende e-RBC. So kuqakathekile ukuthi-ke kulungisiswe khonoko nxase silo mbuso omutsha. Bese ngibuya-ke ku-full dollarization. Kuqakathekile ukuthi si-stabilize i-economy, kufanele ukuthi siqale si-dollarize. Size sithi nxa i-economy si-stabilized, i-production yethu isikhona, ama-factory sevuliwe, imisebenzi sikhona, sesingakhangela-ke ukuthi okungakho okungayenza ukuthi idola lethu esizalifaka libe nesisindo esitshengisa ukuthi singasebenza liqhathaniswe lamanye ama-currencies omhlaba wonke kuyini, sesikufaka in-place, then uhulumende sesebenza ngendlela.
Likhuluma nge-full dollarization yomnotho baba Bhebhe, ukusetshenziswa kwe-dollar leMelika njengemali yeZimbabwe eyinsika. Kodwa siyabona ukuthi umphathi intambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uthi kungenziwa lokho kuzawubulala umnotho weZimbabwe uhle uguqe ngamadolo ngisho lamabhanga avalwe.
Uyakwazi Ntukamili, nxa ungakhumbula kuhle kuhle ngobaba okuthiwa nguMthuli Ncube, uvele yena mbone ngani kule mbuzo emningi ngaye engaphendulekanga. Okwakuqala wasuka lapha ebaleka eZimbabwe, evalelwa ibhenki engumuntu obalekela iZanu PF ukuthi yamhlukuluza. Okwesibili sithe simbona esenxuswa iZanu ukuthi abuye azesebenza kuleli eleZimbabwe onguminisa, samuzwa esithi okwakuqala azakwenza ikukhipha i-bond note. Khathesi-ke osokusimangalisa yikuthi usenguye futhi yena lo owabuye sithi ufuna ukukhipha i-bond note, osesithi lona i-bond note yileli right ngoba yilo elizakwenza ukuthi umnotho uthuthuka njani ngemali edivalwa every day. Uzafumana ukuthi abantu laba abanye abathi bangamaprofesa bazakwenza ukuthi abantwabethu bagcine sebesesaba ukufunda babe ngamaprofesa ngoba ezinye izinto abazikhulumayo kazimake sense.
Unomzana Abednego Bhebhe ngowebandla le-CCC njalo ungusomabhizimusi, wexoxa lo Ntukamenkomo weStudio 7. Untu kamili kukwe njalo, lengu eti kweze noto, unuza na reche shoko yena oti, ngomumo okona, akulula ukuthi ilizwe libuyele ekusebenziseni idola lemelika.
Thank you, on to the Sogan Marovich, who said, Close to the economy, Bulula, Wuxukulum, but he's not Camilla, then you move a lot of the economy. That says this one other says, I'm a bank here to in their foreign currency account offshore. They were sitting on money over 7.5 billion. Tells to the rise, I might get another later locally. Onshore, we economy is bad. Yes, the government would dollarize. I just think so. Our bank won't get a bond with a capacity over our reserves and our. I'm so this is what I think the reserve year 1 billion. Yes, it's life, even. So, what's the Kuno was the dollarizer? There is support dollarization. I'm going to nine. Why is the mic put it? I have to live with him as a beautiful dollarization. Ulula from a politician.
Kodwa bathi abe triple C ngo-2009 kwenziwa i-full dollarization umnotho wasebenza kuhle ngakho akula lutho olungehlula kathesi ungathini ngalokho
yikho engaphambili ngikhulumile ngathi ngo-2009 amabhanga eZimbabwe wonke ama-commercial bank ayehlezi imali maphandle kwamazwe athi ngama-foreign assets esingathi ngama-reserves adlula 7.5 billion bawa unlock ngoku dollarize ikubona ama bank ethu ze dollarization ayinika abantu amalozi ngama gestion kathesi akula bank engakhuluma ukuthi ila ma offshore reserve anjalo anga support a full dollarization ikubona ama dollar aso securitize babo kathesi ngama dollar noma la vela ku export ngama dollar vela ku diaspora limited akula umuntu othi ukhlezi bezo ma reserve anjalo lokhu ngoku za 2009 bekulula ngoba amabhanga ngokwawo adila imali engaphandle kwamazwe eyinye ehlezi ngaphandle kwamazwe ikubona bengafuna ama-letters of credit bebebhadala nje ungayenza into zakuma-transaction afani
njengoba uyatsho shoko ukuthi i-dollarization ingaba nzima kuyini okungaba lula yikusebenzisa irandi kumbe kuyini kahle kahle
iqiniso elikhona yikungaba lula ukuthi senza ukuthi ayi-social contract ilebhaka ihlale phansi ubhizimusi behlale phansi lohulumende bevumelane ukuthi ayi-social contract bevumelane ukuthi ama-private amalapha for inyanga ezingisifisa ezilandelayo zihamba so phinde siwe kunabo sivumelane ukuthi indlovu ephakathi kwendlela yi-exenset asivumelane ukuthi idolala livela lilaphawa awuyangisi ukuthi idolala trees 1 to 2,000 against the American dollar.
Umnumzana Reggie Shoko, yingcweti kwezenotho bexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Kulezo kunamhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ikakhulu inkinga ababhekane lazo emazweni anjengekwele South Africa. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanganiso Nzuza Mahlangu osebenza kwele South Africa.
Siye Goli ngo-2004.
Ye, wasusenzani ufika khonapho? Kwaba nzima kangakanani ufika khonapho la namhlanje?
Ufika kwami eGoli, ngiyabe ngikhamba nxa sithi kwafika kwaba nzima eGoli. Sithi ngafika eGoli kumfuko wethu, vele ngathi ngisuke ekhale, kwakusele connection lo msebenzi okwamele ngifike ngiwenza lapha eSouth Africa.
Singathi vele kwakususenzani kwaba kwini? Ye, wasusenzani khonapho?
So, ngafika lapha eSouth Africa bangamukela kahle, ngafika kanje, hayi ngahlala nomfuko wethu kahle, hayi akuzange kwaba problem. Kuze kube manje ngathi wasengihambisa emsebenzini lapho wayengitholele khona umsebenzi ngasuka kukhulisana labelungu abelungu bathi hayi wena ula experience ongela experience kanjalo hayi ngona ukuthi uqalise watch zitha leyo musa ngathi hayi akula problem mina into engilandileyo egoli yizosebenza then ngaqala-ke ukusebenza ke watch zitha la e-restaurant endaweni yokudlela
ye kwakunjani ukusebenza endaweni yokudlela wena kubona kwakho
kusebenza endaweni yokudlela hayi yimi azange abanzima kakhulu ngoba mawuseza restaurant very mosti abantu abaningi akuthola abantu basekhaya kabuhlangene nje lama South African but most kwa abantu basekhaya bekufundisa umsebenzi sebenza hayi ngafunda umsebenzi ngiwatshisitsha almost 1 year ngiwatshisitsha emuva then the other year basebengisusa lapho bamfaka kwi-department then second year futhi mangisusa kwi-department le bangisabe kwi-department the other year futhi ngasuka futhi sengisiya kwi-department kuthenge i-department le engangiyo ngansesebhala lapho sengisengenza lesusha umlungu wathi hayi amelanga ukuthi ufanele ukuthi ngakulapha ngendlela ohlanipheka khona hayi ngicabanga ukukwenza induna mina ngicabanga ukwenza induna wathi hayi ngizakufundisa akusithanga sikhathi futhi lakho ukufunda kwangikhona already umuntu evela esuke eZimbabwe eZimbabwe kasigudu ngoba bekuthenza amakhosi navele ngangisuke ngenzile ikhosi le yamakhompyutha so ngangigudu vele in teams for amakhompyutha so thethe ngifaka laphana vele kima zangaba le problem hayi ngafunda ngasebenza kuze kube manje lokho embambele lokho engisebenza
yeah so umanager kumbe sibeka sidini
yeah hayi okwamanje ngimanager lapho engisebenza khona i-general manager
yeah kunjani ukusebenza khonapho nxa sesikhangela lokwenzakala kule South Africa
usebenza khona bekumnandi kodwa kusikhathi akukho mnandi ngoba lapha mawusebenza egoli akufani lasekhaya ukuthi mawusebenza yabo kwa Friday Monday to Friday hayi ngiyasebenza nge-Saturday Sunday ngiyavuka ngi-off ngizohlalela lapha egoli akufani lasekhaya ukuthi Saturday lawa Saturday yikho ama-days abelungu abakudinga khona so yi-difference enkulu kakhulu so uyakuzitshela ukuthi Saturday kumele ngihambe ngoba egoli kumnandi kuyazomnandi kuphela so uyakuzitshela kanjalo kodwa lapho egoli yabufunakala emsebenzini so yiuhlukana kwangikhona ukuthi lapho uthole i-off during the week
ye kodwa kuyasebenzeka yini njengoba kule operation dudula kumbe libhekana nobuzima
ubunzima sibhekane labo for sure asifuni kuhamba amanga ngoba indawo lezi zokudlela vele most ziphethe yithi abantu basekhaya la insebenza khona lokhu besakhona abantu besekhaya into abayebankoda bayishisa ukukhomba ukuthi abalamaphepha and under pressure these days vele hayi akusekho mnandi njengakudala manje sokulephoibe ngoba usebenza ucabanga ukuthi uzabona abantu sebetoyitoya phandle abantu sebegida phandle ngoba konye sithi kwenye iday bake babuya batoyitoya phandle lakhi ungamulawa wayikhona waphuma wakhulumisana lawo basuka badlula bahamba so okwamanje hayi akusekho mnandi vele ma usebenza yabo sitshela ukuthi sengisebenzela nje ukuthi ngivuke ngiphila ngithole okokudla lokuthi abantwana bevuke bese esikolweni ngoba most esebenza labo ngabantu abalengane zabo ezilapha ezifundayo so babesebenzela ukuthi ingane zabo zivuke zithole ukuhamba kodwa khona iqinisweni hayi akusekho mnandi njengakuqalile odudula abahlupha laba these days vele ingxoxo siyidudula kukhona nxawani kola besebenza bazwele ngiva kuphi today baye kuphi so akusekho mnandi njengakudala
ye kuphosela ukugcina baba
hhayi engingakutsho baba uDube ukuthi hayi khona ayisoke sibambelele zwile ukuthi i-coach namhlanje yilaba kuzothi bazokhuluma ngendaba yama-permits ngoba iningi labantu esebenza lawo laba basebenzisa ama-permits futhi ama-permits abazo-expire and bawarid and abakwazi ukuthola la amanye abathola kulo muntu sokwazama vele bazitshela ukuthi hhayi angeke bathole so inkinga lo msebenzi lokuphela ngoba already kula bantu esibatrainayo okuthiwa kumele be-request laba abantu each and every month kula bantu basekhaya kumele abachiyayo umsebenzi abamiswayo awubithi utshela ukuthi yona yekela umsebenzi amasethu akho asegovalide so impilo inzima kakhulu siyathemba ukuthi leso plathi unkulunkulu uzasihawukele imbaza kivuke ki-right lathi sike sibuyele ekhaya sike sithole umsebenzi njengabanye abantwana singela pressure besilayo njengamanje hayi mangesile pressure akukho mnandi ukuhlala emazweni babuduze akukho mnandi kunzima kakhulu into engayitshela abantu njengomanje ukuthi hayi we-pray ukuthi one day sizo silunga ekhaya lathi sivuke sibuyele ekhaya yinto esiloyiswa ngabantu most of the time abantu sebephethele ukuthi ngabe sisezinkwadza ngabe senzani ngabe asikeza kusuka kuwona so uwishi lathi ukuthi sibuyele eZimbabwe sihlala lathi ekhaya
lo ngumnumzana Nhlanganiso Mzuza Mahlangu odabuka eZimbabwe osebenza kule South Africa sixoxe laye eseJohannesburg. Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku asetshenziswa ezifundweni ama-textbooks ezifundo ze-ordinary level ukuze zisetshenziswe e-Chikurubi Maximum Prison lapho umkhokheli we-Arthuza avalelwe khona njalo siqale inhlelo zokufundisa ezinye izibotshwa uMavis Gama usedulela lolu daba.
Lokhu kuphuma kusicelo esilotshwe ngokhokhela uhlangothi olubona ngezemfundo ku-Arthuza umnumzana Gerald Tavengwa ulandisa kabanzi ngalesi sicelo sabo.
This is coming from the background where amalgamated Rhodesia Senior of Zimbabwe President Obed Masaraore was arrested for trumped up murder charges. So there's a research department liaising with the national president. We decided that we needed 25 schools in Shikurubi maximum prison.
Loko kuza ngemva kokubotshwa komkhokheli we-Athuze esetheswa icala elingaqedakaliyo. Kungakho njengohlangothi kanye layomkhokheli wethu sikubona kufanele ukuba sivuselele izikolo khona eChikurubi maximum prison.
Uthabengwa uqhubekethi abaceli ncedo lwengwalo kuphela.
Textbooks are needed. Any teaching resource material is greatly appreciated. Syllabi is appreciated for all subjects, ordinary level subjects. We appreciate the help that you get from the Zimbabwean populace.
Ingwalo ziyafunakala layiloba yiphi impahla esetshenziswa kuzokufundisa izifundo zonke nje zesibanga se-ordinary level. Siyalubonga lolu sizo esizaluthola luvelela kuZulu.
Umnumzana Tafazwa Tigandiwa, intatheli zindaba esebenza izimele, uthi kuyancomeka okwenziwa ngabe-R2s loMasaraure ukufuna ukuvuselela ezemfundo eChikurubi maximum prison.
Kuyinto enje nxa ifuna ukufundisa abantu khona ngale jele. Akabafundisi, ayisiwo wonke umuntu ongafuni ukufunda. Laba abasentolongweni khona ngale bafuna ukufunda ngoba labo lilungele labo. Babekhangelele ukuthi lelo lungelo yenziwe ngendlela. Siyamkhuthaza kule nto asefuna ukuthi ayiqalise khona ngayo entolongweni.
Umnumzana Nkosi Nathi Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Okwenziwa ngobaba uMasaraure kuyancomeka kakhulu ukuthi ngapha ebotshiwe esejele eChikurubi athathe lelo thuba enze lento ayijwayeleyo njalo ayithandayo oyokufundisa. Efundisa izibotshwa njalo ebona ukuthi angawesti lelo thuba ukuthi ehlale nje emelele ukuthi kumbe azaphume. Hayi, kuhle kakhulu. Kufuneka nje lathi njengabazali sizame lokho esikwanisayo simncedise kumbe ngamabhuku loba whatever akufunayo.
Lo msakazo awusanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla enhlangothini ezigoqela olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS kanye labogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary ukuzwa imbono yabo phezu kwalolu daba lokuvuselelwa kohlangothi lwezemfundo eChikurubi maximum prison, ngoba incingo zabo bezingasatshelwa kanye lemibiko ethunyelwe enkundleni eye-WhatsApp. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Singakuhlukanisa isihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezigokela namhlanje. Bangena kusuku lwesithathu namhla bezempilakahle begalala umsebenzi emakilinika lezibhedlela zikahulumente. Abebandla eliphikisayo LCCC bathi bengangena embusweni ngomnyaka ozayo bazamisa ukusetshenziswa kwedola yeZimbabwe kusetshenziswe idola leMelika. Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bacela uncedo lwamabhuku ezifundo the ordinary level azaphathisa kuhlelo lokufundisa izibotshwa eChikurubi maximum prison. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisanga ngenjabulo umthembo osithembayo keeps doing city. Asidibaneni wapha 6 ekuseni. Tilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.